lokho kuphikisana ngemibono kuza ngemva kokuba abasakhulayo abalihlekana bekhokhelwa ngumfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we-This Flag bakubone kufanele ukuncintisa bezimele hatshi ukuba yingxenye yamabandla ezombusazwe njengalokho okujwayelekileyo. Umqondisi wenhlanganiso eye-This Constitution unkosazana Abigail Mupambi uthe osekusenzakala kuzophazamisa impumela yokhetho ikakhulu nxa kukhangelwa amabandla aphikisayo.
Uma sesikhuluma iqiniso, linyamazana le ethiwa khona khona yiphofu ikhangeleka njengenyamazana ethuthe ukuthi izodivide amavoti ikakhulu uma sesikhangele i-opposition. Mina ngikwami angisiboni isizathu sibili uma sesikhangele ama-activist amakhulu njengopastor Ivan Mawarire ukuthi ngempela bebengaswela ukuthi basekele ubani ngobuningi bamaphathi lobuningi bama-alliance at this point to an extent yokuthi athi ngisasihambela ngedwa sibili sibili kuyabe kuyinto edanisayo. Mina ngokwami sibili hayi ngibona ngazathi kumbe ilwana umoya wokuzithela ukuthi mina ngedwa me myself and I yimi ngedwa engikwanisa ukuthi ngikwenze. Ingathi ke lokhuyana akuqakathekanga uma sesikhangele i-development esizwe sonke ma sesikhangele i-agenda esingathi national agenda eyabikhangelelwe ngabantu.
Okukhona umphambi uthi yikwenza kwabantu asebethatheka ngodumo abathe babalalo ngesikhathi beqhuba imikhankaso etshiyeneyo bezimele osekubayenga ukuthi bathathe leli nyathelo lokuphatheka kukhetho bezimele hatshi ukuba yingxenye yamabandla aphikisayo.
Mina ngokwami sibili hayi ngibona ngazathi kumbe ilwana umoya wokuzithela ukuthi mina ngedwa me myself and I yimi ngedwa engikwanisa ukuthi ngikwenze. Ingathi ke lokhuyana akuqakathekanga uma sesikhangele i-development esizwe sonke ma sesikhangele i-agenda esingathi national agenda eyabikhangelelwe ngabantu.
Lanxa bengathandanga ukuthathwa amazwi abo bakhona njalo bathi le yimisebenzi yebandla leZANU-PF elikhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa emizameni yakhe yokuphazamisa amabandla aphikisayo ukuze angaze anqoba kukhetho lwalonyaka kizo zonke inhlangothi zalo kusukela kolukamunisipala olokukhetha abameli bezigaba emadaleni awephalamende kuNational Assembly lakuSenate kanye lolokudinga umkhokheli welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavisi Gama.